Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 3 Mpalakazi 2023 ngoKate Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kwachiswa ngamataya, thina sithole vele bechisiwe kodwa ke ngekho sebebathini. Amaphoyisa besingakaboni ukuthi bekhulumisane nawo but kube nabanye abancedisayo.
Ubulawa abadabuka eZimbabwe ababili kwele South Africa abakhonza uNkulunkulu obekucatshangelwa ukuthi ngamasela.
Siyabatshela ukuthi abantu sivele sibafakile asifuni ukudlalisela isikhathi ngamavoti ethu, sifuna ukubisela abantu bona abakade sivele sibafakile.
Amabandla amakhulu akhakazela ukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo ozayo. Iqhubekela phambili impi phakathi kwele Israel leHamas. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Uthalenti moyo odabuka eKZN lo Felix Nkomo ozalwa eTsholotsho babulewe ngabantu eDeepsloot ngolwesihlanu kusihlwa kwele South Africa besiya emthathazweni endaweni yokukhonza khona amapostoli akuhlanganiso yeimisebenzi yamapostoli church. Bagangathwe ngamatshe batshiswa ngamathaya emota ngabantu abathi bebedinga amasela abathole senzima eDeepsloot. Umoyo lo Nkomo kubikwa ukuba bafe bephika ukuba bangamasela njalo batshengise abababuleleyo izembatho kade bezithwele besiya thandaza. Umnumzana Mehluli Ncube oku imisebenzi yamapostoli church uthi ababili labo babulewe njengalokho okwehlela umnuyi u-Elvis Nyathi wagangadwa ngamatshe watshiswa eDeepsloot engonangalutho. Uncube uthi sebedinga imali efika inkulungwane ezingamajumi amabili zamaranzi ukwenzela ukuhambisa izidumbu zabo eZimbabwe. Ake sizwe uNcube ukhonza lababili laba echasisa okwehlele abanye bakhe.
Laba bantu uthe buthani mfonelana labo mbuya emsebenzini ukuthi hayi madoda sihambeni siwa lala sisenkonzweni. Safonelana kanjalo uthe uma sifonelana kanjalo ngahlangana labo khona othalenti kwalo othonileyo ethenze uthalenti moyo. Sithe suka lapho besiyi-4 saphuma. Sithe uma siphuma kwethalenti siqonde e-church omunye uhlalela eceleni ngaphe 12 or 13 so kwasehamba nabana belo talenti selesi lo talenti bathi hhayi awuthi sidlule ngapha sithatha izembatho. Uma sithatha izembatho sizathi lathi sijike sizahlangana phambili linahambani straight sizahlangana esontweni ndo uselese sithi hayi ngizohamba lo talenti. Bayehlukana labo kanjalo thina saqhubeka saya enkonzweni. Badlula bethatha izembatho ngoba lohlala nabo uthe bafike bathi hayi silanda izembatho lejakhethi sisaya esontweni siyalala sikhona ngalo esontweni. Thina ngabe safika sahlala kwaze kwathi 1 hour and a half and then ngiyafona siqeda ukukhuleka nje sacala nje ukuthi anabakanti phela bakhetha isikhathi and then ngalokho
sasohamba njani khonapho
ngiyamkhona. Ifoni yakhona yasibanjwa ngomunye ubaba oro ngumteli lowa ubaba. Uma ngithi ngiyambuza ukuthi alaba abantu sebethonile bachithiwe ngithi into leyo iyenzakale nini sokule 1 hour yenzakalile into leyo kodwa hhayi abantu laba yisizo ngizamile ukuthi ngizame ngilwele lowo engimaziyo ngoba ugcine senikeza ifoni babaseka bathola bezembatho. Bathe bebasejikeke khonapho kwasokubathi kwaqhamukela inye ixuku labantu lomphakathi yibe lifike litshana babantu yikho ukuqala ukuchanga abantu kanjalo baze bathola thina lati siyasabile ukuthi sihambe ngasene siyamisikhathi sathi ingcono silale sisesontweni ngoba umphakathi awuthembisi yasengesingena lawo salala sisesontweni and then savuke ekuseni ke sisiya khona ngalo lapho abashisele khona sathola amagementi abo ekhona fana duzela lapho abathisela khona amagementi abazange beyathise sabe sifika sigoqa amagementi siwathatha ke siwasezindlini zabo besingabuthananga sonke lawo nalaba bekhezi thina besingabena kuloo tholotho.
Amapolisa athini ngodaba lolu njengoba abantu laba besiya enkonzweni bagangadwa bathiswa?
Bathiswa ngamataya, thina sithole vele bethisiwe kodwa ke ngekho sebebakhezi. Amapolisa besingakaboni ukuthi bekhulumisane nawo but kube nabanye abancedisayo. And then laba abancedisayo bathe bazohamba labo epolisi beza ukuthi kati laba abantu ababili ababuleweyo kelezambati lithi kuhambe njani.
Umnumzana Mehluli Ncube ukunhlanganiso yeimisebenzi yama-apostolic church besixoxa laye esedeepsloot eJohannesburg kwele South Africa ngasenelisa ngokukhuluma ngodaba lolu lamapholisa esabeleni se-Gauteng ngoba bebengaphenduli incingo labo makhalekhukhwini. Kubikwa ukuthi abantu abahlanu abadabuka kwele South Africa labo bagangadwe ngamatshe bathiswa nguZulu ngolwesihlanu kuleyo ndawo bebecatshangelwa ukuba ngamasela asehluphile eDeepsloot. Amabandla ezombusazwe abalisa LSCC leZANU-PF abekankasa wobulawayo edinga ukuvotelwa kuviki ezayo ngomgqibelo kukhetho lwama-by-election olwenziwa kulandela ukuxotshwa kwamakansela lamalunga edale lephalamende le-senate ngumnumzana Sengizo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla leli u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngesikhathi esethula umbiko womkhankaso enkundleni yomdlalo wenguqu enketha 9, isikhulumi sebandla le-CCC, umnumzana Gift Ostalo Siziva, uthi sebelungele ukhetho.
Kanele ukubisela ama-MP ethu wonke kusukela eMpophoma, sibisela u-Honorable Bhoti Makaza, eKwazulu Park sibisela uPhaso, enketha sibisela uMandima, eBulawayo South sibisela uNicola Washeni, eLobhungana sibisela uGono, lamakansela wonke akhishwa luhlanga oluthize.
Ilunga le-CCC elingene umkhankaso walamuhla unkosikazi Sibongile Nkomo uthi bazabuyisela esihlalweni amalunga abo ayexotshiwe.
Hayi futhi sanqoba bethu siyababisela njengokuthi sabavotela njalo. Hayi okwamanje kuhamba kuhle loba bekhona bona bazithi bayi-triple C elandelayo kodwa amboni ukuthi bazanqoba ngoba thina siyabatshela ukuthi abade sivele sisafakile asifuna ukudlalisela isikhathi ngamavoti ethu sifuna ukubisela abantu bona bakade sivele sibafakile.
Isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Matson Hlalo uthi sebelungele ukungena kukhetho njalo ulethemba lokuthi bazanqoba.
Hayi mvuli ngani yonke into ifake kuhle kube okufunakala i-TPC kuza kwenzakala noma lisazi ukuthi Bulawayo vele ilandela ushamisa.
Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga okhankasela ibandla leZANU-PF elokitshini le-Country Park ukhuthaze abantu ukuba bayavotela ibandla lakhe ngokuthula.
Ngathi beyibangu sinerunyararo nguba yose
asibeni ngabantu abalokuthula isikhathi sonke
sibakhane
sibambane
sibe nerudo phakathi kwethu
sibe lokuthandana phakathi kwethu
sibe nekuzwanana phakathi kwethu
sibe nokuzwisisana phakathi kwethu
sibe tinoyanana phakathi kwethu
sibe abantu abananazelelanayo phakathi kwethu.
There has to be peace, unity, love, tolerance and harmony amongst ourselves. Pakuvota
ekuvoteni
musiwa 9 zvita
nelanga rikamhlaka 9 December
ngatibude itose ndosoko rangu rekuguma ngatibude itose neuwandu hwedu chilo votela nengo ye ZANU-PF.
Ukansila phansi kohlelo le-proportional representation owebandla le-ZANU-PF uNkosikazi Nokuthula Sibanda uthi umkhankaso uqhubeka ngokuthula njalo bakhangelele ukunqoba.
Sikhangele isibingelihleli banzi ukuthi sizakwenza ngcono njengoba upresident usithembisile into eziningi lokuthi kuzakhiwa i-police station njengoba kukhanya i-police station e-Country Park. It's very small, i-Country Park yendawo enkulu kakhulu.
Okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende e-Country Park umnumzana Atamu J uthi ukhangelele ukunqoba.
Mhlaka 9 sabe sikhuthaza abantu ukuthi kumele bephume lokuningi bayovota. Kuqakathekile ukuvota. Kumele bevotele u-MP u-Atam J for the development.
Kunandela ukususwa edale lephalamende elesenate lamakhansela elizweni jikelele, iZEC izaqhuba njalo ukhetho lokugcwalisa izikhala ezikhona njalo likhomishini ithi isilungele ukuqhuba ukhetho lamalungiselelo asefike esibangeni esiphezulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Hele Israel kubekela pambili liphosa amabhomba eGaza lapho sokubulewe abantu abafika phose amakhulu amahlanu kusukela ngolwesihlanu kulandela kumiswa kwenkulumo zokukhulula abathunjwa iHamas kanye labavalelwe entilongweni eTel Aviv. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi ilizwe lakhe liqhubekela pambili lilwisana leHamas lize linqobe. UNetanyahu uthi usemise inkulumo leziphathamandla zeHamas. Abakhokhela iHamas bathi ele Israel libulala abantu mahlayana eGaza. Kubikwa uba kulabantu abedlula inkulungwane ezilishumi lanhlanu 15,200 asebebulewe eGaza selokhu kwaqala impi le. Sokubulewe abedlula inkulungwane 1,200 kwele Israel. IHamas sikhulule abantu ababethunjiwe ngomfumfu abedlula inkulungwane 110 kuthi ele Israel selikhulule abavalelwe entelongweni abafika phose amakhulu amabili lengxenye 214. Banenga abalokhu besezandleni zeHamas kanye labavalelwe ngele Israel abadabuka ePalestina. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele lomfundisi uSenisibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Kuqakathekile kakhulu ukuba kume ukulwa lokuba bathole isikhathi sokuba labo abakade bethunjiwe bebiselwe ezimulini zabo. Lokhu kuqakathekile njalo kusinika ithemba ukuba indlela yokuthula ingaba khona, njalo ke kusinika ithemba ukuba i-Israel leHamas bangathola indlela yokuba bakhulumisane loba bengazwisisani kodwa kube le ndlela yokuba kube le ngqubela phambili yokuxoxisana.
Ye kuyo phambili babaswandu bona zani-ke bakhona abanye abathunjwayo abangakhitshwa kona ngale-ke iHamas njalo le Israel ikhulule abavalelwe entilongweni.
Sibona into kuqakathekile njalo ke siyathemba ukuba babe lokhu bekhipha abantu ababotshiweyo ukwenzela ukuthi bengalwi kodwa kube lesikhathi sokuba abantu bakhulumisane. Ikakhulu sizwa usizi olukhulu kakhulu ngabomama labantwana ababayibo abagcina besifa belimala nxa kuliwa izimpi.
Umfundisi uSenisibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance besixoxa laye ekobulawayo. Sokuthi sezamasiko.
Baba mkhulu
sezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani loBhengula, wakhethwa ngabakoKhumalo ukuba inkosi yesizwe sikaMthokazi. Baba Khumalo, siyakwamukela emsakazweni.
Ngiyabonga msakazi.
Ye, akusitshele Khumalo, sizokuthola lilo hambo lapho lobulelani loBhengula Khumalo.
Yebo msakazi, ngesonto elizayo mthaka 10 sehaberoni abantu bakithi abaseBotswana bacelile ukuthi labo isukubona inkosi yikho ke asathi thina lati besifuna ukuba lomcimbi lapha kuvala unyaka kodwa sathi thina hey abantu bahlala besisola bethi inkosi yethu inkosi yeHillbrow nampa abantu bamemeza eBotswana kahle sigijima sase siyeka lokho kwethu sathi thina siyakuye eBotswana ukuthi inkosi kuyehlangana lesizwe sayo eBotswana
kuzabe kusenzwani konapho
simthonishwa abantu nje bayibona inkosi ngoba inkosi ayikhulela ngekhaya kabayazi kodwa lo lolo suku nje hayi kugida imigido yethu yesintu kuyaziwa abadala labo bake baxoxe lenkosi futhi abadala mpela abantu bafisa ukuthi baye bahlale lenkosi ake bayixoxelayo
bathini abadala khumala kusinxiba indlela
abadala bakhathazekile emsakazini ngempilo nje esiyiphilayo njengesizwe bakhathazekile abadala ngokuhlukumezeka kwabantwana senza buyanithinta enye into njengobana nje izolo lokho kuzwa kuthiwa kubuleka abantwana kwathiswa abantwana bakithi e-Deep Sloot inhlalo nje yabantu bakithi kuyasihlukumeza isizwe ukuthi abantu abahlalanga kahle yilokho abadala abafuna ukukhuluma ngakho ukuthi athi isizwe sibumbana sibumbeka nini esihlale lazo sizinze
nankoko umbuzo konapho sibumbeka nini Khumalo
ilokuza Mthembo into leziyi-process ubukhozi baphela 129 years ago sivusa into eyayisihlale over 100 ingekho 100 years ingekho akusonto encane Duba akuso instant coffee instant porridge it's a process kuza sithatha isikhathi kodwa ke kuyahlangana Mthembo
yes uyabona kulalabo umnumzana Rafael Khumalo labo bathi ha labo babambile khonapho pho akusuze kuhluphe khonokho
izinto lezo zikhona ebukhosini Mthembo into ze lokho zazale mbango zikhona ebukhosini sina sisebenza laba kwaZulu la ubukhosi babo azange baqamuka basukela kudala lokhu bumi kodwa bakhona osimakade vele zikhona lezi zinto
kodwa abantu iqiniso bayalazi
sifuna ukwenza into eyiqiniso Mthembo ngizakhuluma enye into nje abantu abangasena bethi mhlambe ngikhuluma kabi kodwa ke isizwe sakithi sesichiphe ngendlela yokuthi loba ngubani angafuna ukusithengisa athi mina azichiphisela wena kodwa iqiniso lamaqiniso isizwe siyalazi iqiniso kufanele thina simeqinisweni sidefende isizwe sethu ngisenzela abantu abethu okunye lokho okuyimdlalo lokuzinto abantu abazikhethayo bekhethwa ngamakhosikazi abo esiyekele kesimentweni eyiyo sakhe isizwe sethu into yonke ilele ezandleni zethu Mthembo singeke sikhombane ngemini sobani benza ukuthi thina njengesizwe kumele siphakamele ubuzwe bethu senzele abantu abethu
yelo ke ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa ngabakhumalo ukuba inkosi yesizwe sikamthokazi
kangele ezinye ziyowagcina amasiko kangele amanye amasiko
womanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silo mthungameli Nkomo
Ngiyalamukela kuhlelo kuselela umoya igama nguntungameli Nkomo namhlanje silomfundisi Thande Nkosi Mkandla usiphathelene mfundisi
sibingelelane bazalwane abathandekayo ngosuku namhlanje kulo njalo uhlelo lwethu lolu oluqakathekileyo kwabalulandelayo labalulalelayo uhlelo lokuvuselela umoya ilizwi lethu namhlanje sizalithola ngokuloba kukaLuka eTestamenteni elitsha isahluko esishumi nambili siqaleke khonapho evesini lika-16 sisiya kuma kwelika-21 kufundeka kanje uLuka isahluko esishumi nambili Luke chapter 12 siqale kuvesi ishumi nesithuba uvesi-16 wabalandisa umfanekiso wathi izwe lomuntu othile onothileyo lathela kahle wazindla phakathi kwakhe wathi ngiza kwenzani lokungenandawo engakuthela kuye ukudla kwami na wayesethi ngiza kwenza lokhu ngizakudiliza izinqolobane zami nakhe ezinkulu ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami bese ngithi kubo umphefumulo wami phefumulo unempahla eningi ebekelelwe iminyaka eminingi phumula udle uphuze ujabule kepha uNkulunkulu wathi kuye wena siwula ngalobo busuku umphefumulo wakho uzakubizwa kuwe. Pho-ke izinto ozilungisileyo ziyakuba ngezikabani na? Verse 21. Kunjalo ozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu. Ilizwi leli lisitshela ngomuntu wayezibona eseyisicebi esenothile elakho konke engasweli lutho. Nxa kwakuyimali wayelayo, izifuyo wayelazo, izisebenzi wayelazo, imali wayelayo, labangane wayelabo, konke nje ayekufuna wayelakho. Wasebona ukuthi izinto zakhe lezi angenza njani ngazo njoba ziningi kangaka. Wasesithi, hayi, ngiyabona nxa kuyilokho okunye okungangena eziphaleni kahle ngikufake eziphaleni, engalaneni ngikufake ezingalaneni. Nxa kwakuzinsuza namhlanje, nxa kwakuyimali wayengahambisa emabhanga, nxa kwakuzinkomo ezinye wayengazisisa mba azihambisa emlageni, nxa kwakuyizindlu ezaziningi wayezaziqhashisa ebantwini. Lokho esithi yikuloja, kwenzela ukubana imfuyo yakhe ingalahleki, ingachitheki. Sizwanane kahle lapha. Akukubi ukuba nempahla eningi. Akukubi nxa impahla leyo ingeyakho wayiginqela, wayisebenzela. Kuhle, kuyabongeka. Kodwa okukhulu yikuthi nxa usulakho lokho lakho ungakubali njengokuqala lokucina kwempilo. Lokhu olakho kulukuvesi 21, kunjalo kozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu. Onganothile kuNkulunkulu uba yisiwula, njengoba ilizwi lisithi wena siwula. Ungabalisa konke wenze lokhu lalo, kodwa umphefumulo wakho uzakufuneka masinyane. UJesu uthi ngalobo busuku-ke bamhla lokhu ukuthi uNkulunkulu ungenaphi lapha kasiboni, sibona nje nezishaya isifuba lo ezibula ngempahla alayo. Wasekhohlwa ukuthi angazabe unganani ulani, waziwa ngubani, waziwa njani emphakathini, ilangabe kungaphi. UNkulunkulu nxa engekho phakathi kwakho konke lokho yibula, ngoba uzakuchiya. Asikhulekeni Baba Thixo, sifundise kubana ingcebo umnotho omkhulu ikwazi ungakuqala, okunye-ke kube sekulandela. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyabonga khulukeke uNtungamile Nkomo, siye sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa loComfort Mpofu, oyisifundi eUniversity of Zimbabwe, ongomunye wababotshwayo phansi kwenhlanganiso yezinaso ngenyanga edluleyo.
Alisibona sibambabambile kweze student activism, kungoba siyazwisisa ubuhlungu obukhangelane obubhekane labazali bethu nxa besibhadalela ukuthi siye ema-university awethala eZimbabwe. Ama-university lawa asecharge ngama-US dollars, kodwa thina singabantwana bama-civil servant lama-vendors, abazali bethu abanga-afford-i ama-US dollars ngalawa athathwa ngama-university awelizwe lethu. Nxa lisifuna sigijima, silenhloso yokubana imfundo itholakale ibe-accessible to umntwana wonke, njengoba kukhothiwe ku-encraviwe ku-constitution yethu yeZimbabwe ku-section 75 ukuthi education is a right for everyone. Ngakho lisifuna sigijigijima uze student activism, ngoba sizama uku-make sure ukuthi i-academic freedom iyatholakala in our lifetime sisaphila, sonke sikwanisa ukuba le-academic freedom. Umntwana lo mntwana ekwanisa ukufunda ngithi umntwana we-civil servant loba umntwana.
Bona umsebenzi wobukhokheli okukhokhela abanye abasakhulayo abasesikolo ngumsebenzi kulezi insuku esibona usesabisa ngoba kulesikhathi sokuthi liyake libotshwe lichaywe konke okwenzakalayo lokhu kuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili sithi hatshi laloba kulobunzima lobu ngizaqhubekela phambili ngomsebenzi lo.
Liqiniso leli silobunzima obuningi esihlangana labo ku-student activism ukubotshwa. Njengami nje sengibotshwe ka-3 ukubotshwa kwami kwa-May ngahlala amalanga ayi-62 phakathi indaba zo-student activism. Uyaphuma uzitshela ukuthi hhayi mina sengifuka ukuchuma sengifuka ukuthiyana labo mbuyeli but ngibone ngani into le student activism ile calling phakathi ngoba noma usuphuma usithi haka sengivuke ngichumi nxa subona ukuthi ha no kule nto ephambanisekayo lapha njenge-student activist kuba nzima ukuthi uthule sucina ubuyela noma ukwazi ukuthi ngizahlangana lani khona ukuyana ukuthi ilokuba yi-calling phakathi into engenza sicine sibuyela siqina noma nxa sifuthwa sithayo kulokuthi kudampene ama-spirit ethu kuyasiqinisa for ukuyana ukuthi hayi noma siyakwazi ukuthi sizule.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loComfort Mpofu ongumunye wabakhokheli bezinasu ababotshwa besethi sayicala lokutshengisela. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe sizoba siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemidlalo iqembu leDynamos namhla linqobele ngezi Platinum 2-0 emdlalweni wenkezo yeJibuku Super Cup Final enkundleni yemidlalo eBaobab Stadium. Kolunye udaba lwezemidlalo, wayengukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uEfrem Tshawanda sewathiwa lo mdlalo. Usezivuyela inkukhu kweleBotswana, kubika uJoseph Njanji.
UEfrem Tshawanda nguye umdlali odlale ukwedlula abanye bonke elizweni iSoccer Star of the Year ngomnyaka 1988 lapho iqembu leZimbabwe Stains eliphakamise khona isicoco seleague. Phezu kwalokho ke waba ngukapteni weqembu lesizwe ebelisaziwa kakhulu ngegama elithi Dream Team ebeliqeqetshwa ngumuyi uReinhard Fabisch. Kodwa loba ile mbali enhle kangaka emdlalweni wenguqu uTshawanda uthi sewawufulathela lo mdlalo.
Angikho emdlalweni wenguqu uTshawanda, hayi ngenza something totally different. Okwa manje ngenza chicken farming okwamanje. Awuyafika ngikhuluma iqiniso. No, mina ngithi ikhathi sengenza development but ngiyenza eSouth Africa. EBotswana kukhanya imuli yami vele kusukela ngo-95 sike Germany imuli yami ngayihlalise eBotswana.
UTshawanda udlalele iqembu leZimbabwe Stains ngeminyaka lingelinye lamaqembu amakhulu kweleZimbabwe kodwa kulezi nsuku seliphenduke umafavuke okuyisimo asichaze njengokuthi siyethusa kakhulu.
Lesi sisabisa ukukhuluma isifana lento ezinikele ibhola leZimbabwe. Sisabisa ukuthi sikhulume kahle kahle. Wesikhathi mawungaphandle ukuthi ngcono ngiyekele kunjalo. Team yethu le blue and white ayifuni ukutshintsha. Emanye ithi ukutshintsha ngikhuluma ngabantu mawuthi khokhela into ungayiboni ingane ayisebenzi. Kwesinye isikhathi kumele udedele abanye ukuthi bangene babone bangayenzani. Manje ungabuloku ukuthi hayi ngiyemi ngokwami hayi.
UTshawanda ubekobulawayo ezobeka umuyi uRaman Gumbo yena adlale laye kusukela besasengabafana besikolo.
URaman safunda sonke saqala eMpophoma High School. Ibhora lethu uRaman wamalandela kale ngoma ayisikhulu bani mase sibuye emathimini yena waqonda le lami waqonda le hani bengadlala le eyinye lana eblueni wayithi yakobulawayo yena edlalele emsekeni wayithi isikhathi esiningi but waqala ku-idlulo lami wakhathala kancane ukuthi ngekuivele umsalo omdala usibani wakhathala kancane ukuthi ngekuyithimini kanamani but unfortunately we became teamers only at high school and we became teamers in the national team.
UTshawanda uzelwe ngomnyaka 1964 njalo uqale ukudlalela iqembu leZimbabwe Saints ngo-1984 usuke kuqembu leSaints ngo-1989 nesesiyadlala kwele Germany lapho adlalele khona amaqembu abalisele SC Bona kanye lele Cologne. Ngo-1995 ulibhekise eSouth Africa lapho adlalele amaqembu abalisele Orlando Pirates lele Morocco Swallows. Uthe esethethe umhlalaphansi uqeqetshe amaqembu abalisele FC Sporting lase South Africa kanye le Mutare City le Zimbabwe Saints kwele Zimbabwe. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngimu Joseph Njanji.
Sikuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalisa umthembo Stembayo uGibbs Dube lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.